So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ivandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Mahlabethu siyancena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho hhayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhothamata zezani.
Namuhla lilanga lokunanza abakubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo futhi nabahlobana ngumbuso ngasinyane kodwa kulamazitha amaningi angazange azuze imfanelo zabo.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhanya ilizwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lishuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho oluzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katio uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo bathi bona hayi izangena ku-normal roll hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission lamajaji sebaginywa izandla sokuyizikhothamathi zezano njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu ngabasakwazi ukuthi benzani sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile awamawards lama constituents. Konke lokhu inqoba ngoza ukuzakwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abangaphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufetha. Mahlabe Zulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iparty ngoba sokukhanya ngani sokuzikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le Defense Forces Day enkundleni ye National Sports Stadium lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo. Njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga e-Heroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day behlonipha ikakhulu abasekeli be-ZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithi thina basobala ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza begugurawundi sobulawa abantu, bangena esatasheka, bangena emthwana, bangena iganga lonke. Baningi ababalekayo kodwa bengabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangathi labo baphiwe izimota nokunye lo bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezikuzithe ngamaxhezi ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo achaya izindawo zamafutha abachaya lapho kulezikulakaplezi benza njani amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi ababeni ngamazisa ilizwe zisize kuthathe izimali zabo kuze-dignitization bazifake bahle ama-business abo babekwenzileleyo badathathwa ngokhulumende bachiquluza i-properties asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida badathwa akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zafuthi kulamazitho amanye anezidla ezinto kumanditshe kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kabo kuyananzelela la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzekwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitho ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangena sebenzi izani kodwa bahanjiswa kuSoviet Union ezweni labo zindawo behanjiswa izapho kuya kuseni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abasayizini ngoba iyabophisa isethu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakho wayizapho so khonoku ukuthi abantu abathi abalula ilizwi kumbe abahanjiswa bathweni bacine ngechatha ukuthi babe ngamazaphu ngamazitha ngokunye okudanisayo ngelizwi ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu walula ilizwi avuze lokho okumlingeneyo angachathi ukuthi wayehambe njani kuthi zayeleli ilizwi
singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente
siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangangabi ngabantu abalezani kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulu kungabi ngabantu abangababulali lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedeka akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abasabayo kube abantu abaneqiniso nokulwela ufunwa ngabantu sifisa kube ngcono kulalokho okuyikho khona
singathi liqakatheke njani ilanga le-defense forces njalo ilizwe livikelekile yini
ungakhohlwa phela ukuthi igugura undi yona le kuzekubula abantu abaningi wabula ingxenye yama-forces awe-army i-5th brigade yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu ngoba kusho ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu sithemba ukuthi i-army izahlala injalo singabi i-army yokungenela abantu bayo defense forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda ezamaqanda iyathiswa umyeni sithemba zizahlala zinjalo and then i-future zihlale zingangenelwa yi-politics nokwi-politics yaneyo ukuthi ubani ngiyamzonda ubani ngiyamthanda yenze ukuthi abe sebuthweni lawo kuyini sesihlukana ngokuthi bani uthanda iphi part abama defense forces ama defense forces but defend the leave ka defend inhlanganiso yedwa ukuthi kulinga futhi ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa icingweni lo standekile emhlanga we studio 7 ekobulawayo umgcini sihlalo webandla lezana uPF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani uSibanda uxoxele intathele izindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu kobulawayo izolo
Baba namhlanje sesisalelwe ngamalanga ayishiyangalonye ukuba sithakazele siye ekhethweni namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele lithini ngelanga lalamhlanje
la namhlanje qathekile ilanga okhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani so okwakuqala as abantu abamnyama be-Africa sasizigqili zamanye amazwe like o-Europe, America, Portugal basuke bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliament ngaloo sizathu sasuswa yimithetho esasingalasandla esikuyenzela ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele ikwathi lise-reserva a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place so sase sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest sasiphila ngaleyo ndlela so ilungelo-ke ukuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho siya kuma-election njengokugcwala lisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayezimthetho eParliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe icabinet elo president ukuze kube le judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe so mbona ngani ke isikhathe esine ngabantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha ukukhetha kwangkhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethiweyo bazenzela intando yabo salwela ukukhetha ukuthi abakhethiweyo bevikele ilizwe lethu bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu igolide lethu idiamond yethu ikhowulu yethu konke okuthola elizweni lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo so asikuthi phela singakhetha okukhethiwe sesenza kufunayo akulapha lakhe silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza ukufunayo kumba sebenzele ezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakha kibo ngani akula muntu wenza ukufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo urusuni kuwarurebi kuita zvaunoda unoreba kuita zvakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane lodaba lokuthi abanye ezinye imuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshela ukuthi yebo bazancotshwa kulindawo kodwa bazazibhadaleli ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangkhona ziyalungiswa kakahle Bondu bonde laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga. Konke anakathi sokuthengisa sesiphushuta amatshe abuye ngapha. Kwathiwa sathi noma engabhalwanga akabuye azabhalwe khona pha. Sizama ukuthi sithi meet ilokuzeni i-backlog which is there. Yes, abantu bale mvumo ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo into eza kwenziwa under i-museum and le department ekhangela ngama-heroes.
Alo ke bekungumgcini sihlalo webandla lezana uPF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usitshayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebesilomnomzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi watshayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ebandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabona nibahlekazi ba-Studio 7 namaphitshani nje hayi amaningi. Ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota izami. Into esiyicelayo ukuthi zingadini ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izanu ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izanu kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotela izanu echannela abantu bengethusela abantu into engayisiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zililela abafazi bazo labantu abazenza endlini hatshi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezano lingayithuseli abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantu baseZimbabwe siyacela abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantwana baseZimbabwe bantu bezano siyacela impela mawuzazi ukuthi nawe ulomntana akohlupheka osemazweni siyacela tjintjani fakela uqa ujaha angene ku president likelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintsha utshintsha bengavotela uChamisa lizobabulala hayi ngamanga la kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsho lani layilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngocanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edujulwayo siyacela bantu basezimbabwe
siyalibingelela mahlabezulu kini lonke bosicinkamela inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlabezulu irediyeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibaleke kazi ukuthi sizodinga imisebenzi bebesithi bona umlungu abamfuni akula lizwe lingalamlungu alulalizwe lingalamuntu omhlophe umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe singafuni ukurobhana lapha ufuna ukunika ukuthatha isiyanikeza amanye amazwe liwathandayo nalawo bebulala abantu cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu esikhathi esisebenza kade sidwele khathana kuthukana ngezinhlamvu ngani singabantu abangahluphekileyo awanganjani cela kini lonke bantu bakithi linaphatha ephethela yekelani ukuthi likhuluma into ezingayisizo to zonke lezi ezilikhuluma loke lisikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa loke lithi liyaguqula liyaguqula futhi akulwa kuthi ngubani mnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebela ukuthi ayizidude amandebela arelaxa bathi besiyageza bashaba abulala abantu khathini siloke isabulala abantu likode loke lithi liyalungisa lilungisani hhayi mani asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu kungakhethangani ukuthiwa kule nketa abashabe siyabonga
hallo studio 7 ngenjani siyalithanda lonke siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo ya studio 7 sesiyavota aleli phuza abantu abahlala zitshana lo baphuzibekele ukula mani akunanto esiytholayo ningaze sitshane senzeni kudla bona bani ongqongqosha abaphambili kuphethe akunanto esiyenzayo loku khonga ukutshintsha nje ukuthi wakutshintshwe nje kodwa vele ha kuyafana nje kwizinto lokho
basakazi nani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane eGhana lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu obamama abasapota izanu oyifakayo mphelayo naleyayi intsaro ethi wena usapota izanu ukuthi bomama aninasihelwe yini aninazwelo yini umntwana erethwe erethwe ugogonono wekhehla ichegu mpela liyisapote izanu nalowo baba nimsapote ngezanu ngoba niyayayo niyisapote mpela phezu kokuthi umntwana urethiwe erethwa ikhehla lime nayo mpela izanu aninasihelwe yini nalo umama lo okunguye mpela owedlena osuke kule ntuzana ku-MTC waya kuzanu mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orechiwe lo mntwana orechwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe libulala ifuture yakhe awubo mama yibani nesizwe yibani nozwelo yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirechwa irechwa ikhehla elingaka wena kungowakho umntwana ungathini wena kungweyakhe ingane ungathini isiyarechwa igogo nono yekhehla eselise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane ibani nozwelo bomama ibani nozwelo bantu hawu kodwa mpela naye imathipelelendi iyafa abantwana abafundi esikolweni alifuyi alufiki nje uzwelo asifiki nje isihelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayizala uhelelwa kanjani asifiki leso sihelo ukuthi abantwana abafundi ikusasa labantwana liyashabalala ikusasa labantwana selifile libulawa yiyona le izanu yenu elisapotayo elimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani ngizoma nayo hayi isihelo siyafuneka kodwa kwesinsikathi
Studio 7 Studio 7 Studio 7 njani hayi siyabonga siyabonga elikwenisenze noma uhleli kwenza kusiphakele izindaba hayi mina nami umbono wami mbonani kumele sike sinike ibandla liphikisayo ichance sike sibone ukuthi khona ukuzayenzakalana hayi ngoba leli libusayo kudala libusa sizalwa sithe sithole kuyileli libusayo namanje lokho liyileli libusayo but there is no development i-development ayi-question hayi akulamgwaqo akunamasi akunamali akulamsebenzi hayi ngani inkosi ngasibona kanje sike sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini
awu bantu bakomthwakazi salibonani linjani ngofodlozo omnyama okhulumayo hawu bantu bakomthwakazi lina kathi le bantu bakithi lathini ladlani bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona ungafana lokuthiwa zinsimbi zejwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo hawu madoda usaba nje linubona nje insane nje zingaka hawu madoda yini eqakathekile kambe ngase lihlanyise umuntu lowazi akhampe naliguqula ingqondo ngalolu hlobo nampano lookout masuka bangenanga eRose Acre kwathiwa kasomaqhawe amaqhawe le history ebhaliweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu leyo kuthi igama lika lookout phandle bonke lawo madoda lawo ayalayo ngolokhuza lawo bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye eRose Acre ngamaqhawe lawa hawo madoda kethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe asazi kumbe ukuthi bambe bajayiva khona eralini zani okuthathisele ngamalunga leyo zani sokuthiwa ngamaqhawe hhayi asazi kini lini elenza isisekelo sombuso lalibhizinisi enza isisekelo sombuso silithumile lilindile nanko lisiyaqofa liqofa 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 kuzwakala lokho into lakwenzayo izani namandla everywhere hayi buya mhla ka 23 izani wine futhi liphinde ku 28 ye wina futhi ali nabantu lina hayi lisithengisile hayi we have sold us ayi ayi
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo nguThulani Ndlovu enkayi kondoni uSikhobokhobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo lo, umlungisimoyo othi enkayi emandebeleleni North Intrigue. Othi emandebeleleni North akunahlamba, udlame lukhona emandebeleleni North. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezami. Amasotsha supporta lina izani. Nomnangako emasoli so lonke so liyabe lithembe khonokho nje kweliphikisa ngeliphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emapulazini kunapha bakhona abantu abangayifuni iZANU-PF abangayifuni iZANU-PF njalo kungekezohlala abantu abasaphotha iZANU-PF ngoba ayisoZANU-PF yedwa yaleli lizwe lokhu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni yonke
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi yona lo mnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu iphone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo u-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile bese kusiba yokuguquka kwezinto khona lapho bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala ukuthi ngingathini ngokuthi uzathini engikubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathise ngathi uya kuba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya kuNovemba u-2024 lapho kuzavotwa khona ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani yikho engikubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo
manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnomzana Trump
well okuvalelwa kangi laqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu gazana nje ukuthi wakhona uyaphonto ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa esejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazam bayathonisisa angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza marala akhe la ekhampena bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oweyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ke sikhangela inhloko zendaba ibandla lesisi lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.